Unkosikazi Mabhiza uthe uhulumende uzimisele ukusebenzelana lozulu weMandebeleni endabeni ezigoqela ukubhaliswa kwengwalo ezigoqela ezokuzalwa kumbe ezemfa, ama-birth certificate lama-death certificate, ikakhulu kulabo abathinteka kumbhuqazo weGukurahundi. Uthe njalo labo abathinteka ngeGukurahundi kumele bakhululeke ukukhuluma ngendaba le, njalo uhulumende asize abadinga uncedo lokwelatshwa. Ubuye njalo wathembisa ukuphutshisa uhlelo lokudonsa amanzi kumfula uZambezi lokuthuthukisa abesifazane. Umfundisi Trevor Masuku oweMathebeleland Collective uthi bayabonga impendulo kaMnangagwa ngoba iveza ukuba kulesifiso kuhulumende ukulungisisa udaba lolu olulokhu luyinsindaba phendule.
Sithanda ukubonga ngempendulo esiyitholileyo from the office of the president and cabinet ngendaba esayihambisa kumongameli mhlaka 21 March 2019 eze kuye koBulawayo wahlangana labantu e-State House. Siyabonga ngoba siyabona ukuthi sokulokufakiweyo okuzasisiza ukuthi lezo izikhalazo abantu abakhuluma ngazo ama-different ministries enelise ukuthi asebenze ukuthi abone ukuthi zonke ziyaphutsheya zilungiswe. Siyazi ukuthi lokhu yikuqalisa, kodwa kuhle ukuthi siqalise ngoba singeke sifike lapho esifuna ukuya khona nxa singazange siqalise.
Umnumzana Michael Ndiweni ongumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association uthi owabo umsebenzi ngokubona ukuthi uhulumende uyagcwalisa akuthembisayo.
Angeke ngitsho mina confidently ukuthi kungagcwaliswa nini, ngoba thina umsebenzi wethu ngoyise watchdog role asokuimplementa esisebenza ukuthi sine ugovernment umlando, we given the government the task to ukuthi abe leqiniso lokuthi akuthe uza kwenza isikhathi esifanayo kulezi zinto, ngobona kwethu singadingi imali yokuthi kuzenziwe, ngithi imali enengi ukuthi zenziwe, njengokuthi amapolice akumele ayinvestigate in 3 months.
Umnumzana Dumisani Ngwenya owe Grace to Heal uthi kuyajabulisa ukuthi umongameli uphendule izikhalazo abakhuluma ngazo.
Sibona ngani yonke into esasikhulumile sayifaka phambi kwakhe. Konke esasikukhulumile kubhaliwe urespondile kikho. So maybe from that end kuyathokozisa ukuthi ngikhona konke esasikuthi siyakudemanda kuyenzakele. Osokusele ukuthi kona simeke sure ukuthi kuyenzakala for sure. Ama-birth certificate ukuthi kuzahamba njani ngeke ngakuphendula kathesi, ngoba kusamele sihlale futhi lawa ama-ministers whoever might be responsible for i-home affairs for instance. I think endaweni ezinjalo abantu sebekakhuluma inhlupho lalokho abakukhangeleyo ukuthi ngikhona kuyenzakale in terms of ukuthi abantu bathola ama-birth certificate lokuthi ngikhona kuyenziwe njani.
Uyaqhubeka uNgwenya ethi bazaqhubeka befuqa ukuba labo okumele babancede abakuhulumende bawufeze umsebenzi.
Lokho esiqhubeka siphushe njengobana sikhathesi sesitholile officially okubhaliweyo, sesizaqhubekela phambili si-engage lama different ministries afakiweyo laphana ephepheni ukuthi balo mlando okwenza into esijeleyo. Sikucontinue ukuthi si-engage labo.
AbeMathebeleland Collective bakhanye beyamukele ngenjabulo impendulo kaMongameli Mnangagwa, ngakho bathembise ukuthi bazaqhubeka besebenzelana lohulumende ukuze babone ukuthi zonke izithembiso abaziphiweyo ziyafezwa. UMnangagwa uphendule izikhalazo ezethulwe emhlanganweni awenze labenhlangothi ezijiyeneyo ezimela abantu kanye labamabandla ngenyanga edlulileyo, lapho okwethulwe izikhalazo ezinjengokuba abantu kumele bakhululeke ukukhuluma ngeGukurahundi, njalo kumele labo abahlaselwayo bathole usizo lwamaphepha aqondileyo awokuzalwa kanye lokuba kukhanye ingqubekela phambili emhlubulweni weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.